kuyakhulunywa-ke siyakubona ukuthiwa igciwane seli ngani liyaqansa inani e-South Africa. Ngokunjalo-ke abantu bayakhathazeka empeleni, kodwa-ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bebelebezichaphela endaweni ezingavunyelwayo bengena bephuma nje. Sizabona ebulenjini lapha ividiyo ekade ibhoda uma bekhuluma ukuthi siyazichaphela thina egangeni ngoba akunakudla, into ziyadula eZimbabwe, siyathenga imithi e-South Africa ngoba siyagula. Kutsho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa. Nxa ubhoda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa. Nxa utholakale kule gciwane-ke bele mzamo yokuthi ungatheleli abanye. Njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi amabhoda zavule ngoba vele abantu esisebenzela abaningi kakhulu abacapha ingcele besiyathenga sithenga impahla kade bethole nzima kakhulu. Kade izikolo ziyavulwa nje kunje, abaningi akaze benelise babhadale imali zesikolo ukuthi abantwana babeyele esikolo. So hhayi, kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi amabhoda avulwe, kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo uzabe behlolwa. Bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye yithathwe.
Ngokubona kwakho abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane?
Ye, abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda, abanye bayagqoka amamaski, kodwa abanye-ke bangani basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona. Thina sikwenza njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqileyo ukuthi babhodabhode lapho okwala abantu ethu abasebenzela khona, phambi bakhumbuza ukuthi bagqoke amamaski, bageze izandla, bayenze i-social distancing nxa bethenga, nxa behlangana abantu abathengayo. Kuyimizamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli. Kodwa abanye abantu bayakhohlwa, sibona umsegqoka imaski sivala amapholisa, kutshengisela ukuthi-ke abantu bacabanga ukuthi imaski vele sigqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumetheka kwegciwane. Kodwa ama-beliefs ethu esidinga ngama-market beliefs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhumala abantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo. Okunye njalo sesinike-ke ama-market amaningi ama-sanitizers, amabhakethi okugeza izandla, lama-mask ukuthi samuthi sikhuthaza abantu ukuthi bazivikele. Njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi, sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele, bathathe izinqumo zenezi ezakhulunywa yi-World Health Organization.